So we think that this is the VOA in the Bele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo, Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akuna muntu okudawutayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlise.
Udaba loluhlu lwabavoti, i-voters roll, lulakho na ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo.
Namabandla amakhulu akhona akankasayo kulo mkhankaso ngelethu kanye leZANU-PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na?
Because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala ngokwebhanda phakathi kodlame lokho abayenza ukuthi babaleke. Into yomnotho, abantu bangazama ukuthi baziphilele into yomnotho, but into emele ilungise ingaba yinto yodlame.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo, i-Private Voluntary Organization Amendment Bill, ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu, njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho, ezibalisa iGyros Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakungabi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingamenza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZANU-PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile ezisebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akuna nhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga inhlanganiso edangileyo yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe ngeyabo. Savala nje ukuthi kungabi lama voices akhuluma ngokuganga kwabo. yiso isizathu sokuthi befake lo mthetho athi ukuthi kuthekele inhlanganiso ezidangile.
Phezu komthetho omusha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona esitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US ziyaphefekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphefekth. Hayi lo US lo akunanto ethintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjeke kusuka epanini kuyezikwa ngalo mbuso ka-Emerson labafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye uMongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewesayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kuzele kuvumele ukuthi kuthe njengoba izitha walele ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abaqalisa ukuthi beqondise khona beqondise, kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kuzoze kwancedisa ilizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela inhlangano olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loZiyambi ngolwesithathu. Ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda.
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama-general election lapho kukhethwa khona ama-council ama-members of parliament kanye lambolo president. Ende njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesi uhulumende ule bill aselifake eParliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho i-electoral act. Ngenxa yakhonokho ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama-election kufuze uthe phathwe njani. Thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akhankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF, kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama-major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani. So besilandeke ukuthi uZiyambi Ziyambi njengominister osowa-introduce i-bill eParliament abekwazi ukuthi lathi silong cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani. Yikho akade siyembonisana laye sisiyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe sina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma-elections lawa alandelayo in terms of umthetho yilokhu lalokhuyana.
Liphethe yini udaba lwe-voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo eyi-electronic version kumbe le etholakala ebulenjini, likhulume ngakho yini?
Voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge, kodwa engafuna ukutsho ukuthi yaso uhulumende oyala le voters roll oyala le voters roll ye Zimbabwe Electoral Commission. Kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela. So lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyambi kade kuye leqembu lakhe likhokhela elikade likhokhelelwa deputy Attorney General uDias ocisane labo ngakho lokho sabonisane ngakho saphuma lesithume ngakho impumelelo yakho nambonakani izabonakala phakathi na kwamalanga amalishana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwaqala sikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye ozakhonona ukuthi ama election lawa ngijontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa okufuze sizilungise sise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yesifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelele ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lo nxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Abalandeli bebandla le-CCC balesilogan esithi ngangene ujaha. Besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amanela nhlanu 45. Elokhu elijahana. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu sichayela ubaba advocate president Chamisa we-CCC amhlophe ukuthi siyindoda emadodeni seleminyaka 45 years lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke siyakwazi amaqhawe wethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hatshi ukuthi namhla uChamisa ngokuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo president umthungameli umholi wabantu noma engazange cotshwe ngalokho mahlabe zulu sithi kakhule ezikhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwe-experience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election alonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe ngalawa amancinyane siyabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhe lisakhula yakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicate siyamkhulekela simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abatshabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzukubelo imisebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa siyabonga
lathi siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo Agambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngamapermit okuhlala kwele South Africa na. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele ukubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa amapermit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi okuhambisa kulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele leli nyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ama programs angaka lokhu zababalazo zizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kokhona yikho kwenza ukuthi abantu bagcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule hlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from isayithi bakwaziwa abandela isikolo bengahlekanga. Mina ngibona ngani sijabulele kakhulu lokho.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu leBoots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyiBoots iBoots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza legovernment yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyati uthi lo banje elemukela leli nyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungise because akuze kusize ukuthi abantu babuyele bayohlala kuyabanda phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele into yomnotho but into emele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxothwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxothwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo kumbe uvumelane nalesi sinqumo. Meresulo 7 Ectoria kwele South Africa ngutuso kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abalithumi abathe balimala edolobheni leJegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni zeGMB. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amakansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemithova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho ukwakhiwa khona amavinkili emall. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Jo 7 livuka njalo badala hayi thina siyavuka ngilibingelela nje lonke abasakazi bethu elisiphathela umsebenzi. Ngisithi inkosi ngayilihawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi ebesiphathele wona. Hayi kuyangijabulisa kakhulu lami lalo kanje imbona ma esakwazi ukubala ngisakwazi ukuyizibala u-Studio 7 kodwa hayi kungenani sibaningi esithumelayo. Into nje engithanda ukuyiphola kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu ngikhulumela ebantwini basebuginga labo okuthiwa sebejabulela izanu no kayisikho kulamanga lowabo ezanu okhulumela izanu abantu kwepingi zanu kwa baicha ulele njaluga ngayengegi futi nge zanu abantu kwa pume ku zanu mwa ingo dile izanu into yonke nje enza kale lizweni unengayayo izanu lalo wabe kamba manga betu chukusi yye enza ama sanchin cha kaisiyo wala manga ama sanchinzi angivela kubu omnanga kwa mwengela onga wazu kupata bantu kwa ndwale dozi buse wabu hiyo njinde katile kona enza galayo kwenke kono kukwenza usugumeza abantu ikuwenza masanshin so abantu mba kutaza kakulu kuti bantubagiti asichia nene lezano siye vota sipegi lizwe betutili minjani sese sipege muvale lizwe tubedi njani siyati lizwe tubedi lizwe lishle kakulu lalu ya muvale besipila kanzi mizu nitobezi kona patikota kakulu uvele kakulu ama kampane sebeza yonki mto jisebeza kakwe kutu kwa lamplante pega ni mtu kwenza kalani liyabuwa lizwe liyabuwa liyapambini nga yake umnanga kwa angibonu utu mnanga kwa afunda kahle kumbwani wa mapepo na lewe mkwinyata wenzu kwa tufu ndile ngafunda ngendle lae sule kakayo kufusa umnanga kwe sule kufusa akula ntia kele ngondo ayimisa ayo kahle utuelu kumene mene la manga apromise abantu kungenza kari kwa umnanga kwa kula ntia yenzi lele webe Zimbabwe lalu wakwa kata nbesara bechera nge tamule pingi tamule shangani watu wate aibo asiyo Zimbabwe lukana inye ayo so elizo nasezi mwako umnanga kwa kwenza ngaluto bantu hambale vota lizibone luti lichinche haba talala mingondo sezi kukiru utoma mwasa kunzima zamanini uti siye vota nini sinche nini bantu baka tiku uzi nito zonke zihambe kahle ilizo luti lipumele libe nchala kahle okuluma angusu panta kwa lebuza mainya vonga kakulu sobo zami kakulu mkuta za mwufu vota kakulu nite kate kile umele siye
salbo nani bantube studio 7 salbo nani mtuaga zomu ute nitele kubuza lapa ebantu nilaba basa potizangpia ukuti katinjoba na venga abantu besi ndebele ni kakulu mpuna besi ndebele abantu ababa basebenzi kusebenza besi shone baisapota ngalipi katizani umbuzo wa moka uwe sivini bonabu la baba triple C baya kwazi hii ni kutuwa vunyelwana kutuangirae lo mkabu kutakula hivi ni mto yetu wesi ndebele numela abele voice into yenza kala ukatesi nyeza lapha ku studio uthasiba amashona sevet asethatha ama plus le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusala ukuthi asibambele nezanpia indi liyangapha ilizwe ngelika mthwakazi leli sithi umthwakazi kabe phambili siyalani amabele ngoba vela sizange simunye sonke sazani asazani selisitshengisile vele ukuthi alisaza lisifuni yasizona futhi nasincengana bantu besindebele nabakuzanpia alekele ukudingisa umumo obolile kuzani PF abantu abembekubeni bagcwele egoli bagema unyawupe bema insangu kodwa bezani basebenzi bamithisa abantu abenu lina nje bamithisa nina amashoti lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni sibize lande khuluma khona nibebeyixotha alikele izinuka amakhwapha abantu besindebelele alikele icabange liphinde kule indawo ukuthi akusemahongola lapha kugcwele amashona wodwa asebenzi amandebele akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa bakwazi ukudrive kodwa bala ama-licenses ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho osuse zemawongo longasebenzi ezimbabwe cela lizibuze lizinuka amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaqondisa endleleni enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni ulikhonka ngiyabonga vukani
hey sasebonani masakazi ku studio 7 siyabonga izindaba elisethulela zona sisizwa njalo ngokukhunya izano manje esabeleni sasedinga bethu bona abazowina ukhetho lalonyaka iminyaka yonke le MDC noma ingakabi khona noma i-triple C singakabi khona benzani ukubonisa ukuthi kona bangawina ngoba besileka kudala ucabangela abantu basedinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njeyana idinga njengamanje imbangela yibo abantu bezanupief abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke kakhulu ezimathebhelelenti nabantu bona basusa kwezinye izigaba emashonini bezoletha emandebeleni bezothola isitendi emandebeleni beyakha besenzane izanupief izidingela ukuthi bayivotele izanupief akuyanto eyenzayo ngeke yafayele yakha lelanye ilizwe okwalo yokulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala noma yinini noma yinini lo ngoizanupief saseyiyo ephethe amandla ezweni lezimbabwe behluleka abantu bezanupief behluleka bayezehluleki bayezehluleki bavume ukuthi bayehlulekile umnanga kwakula nto angafayenza ngoba uhambe ezinyaweni zikayiso emgabe noma zihamba khonaphana ezinyaweni ziziyana abake baphume ungena amanye amabandla lawo zame sibonde ukuthi uyini okwehlulayo ngoba injengezana ukhefa kulantyayizayo esiyabo 40 something years ibusa akuya lutho lokukhona lomncane abahambi.
Yes, Studio 7 livuka njani lithona njani basakazi bethu abahle. Hayi, siyabizwa laba abakhala ngabechaba abantu baseMpumalanga sebengene bayakha emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona bechabya akubi right akulanto elungayo. Isolution nje khona ikuthi abantu abavotele izimeya zeMRP abavotele amakhansela aweMRP. Izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu beMRP ezindaweni zethu sivoteleni bona ibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhekizo kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu kuhlonipheke amalayini kumbe into amavillage wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu yibo abantu abazokwazi ukuthi bekuqhakambiselwe kube bekwazi ukuthi lezo yindawo zidinga ukuhlonitshwa ngayiphi indlela abantu thina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela sihlalisana ngayiphi indlela izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela lamasebhuku wethu azobakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini asivoteleni MRP lizobona nje isolution siba khona. Yebo, ingangabi khona kukupresidential kodwa MPs councillors ngena nje uvoteli MRP uzobona nje isolution kusiba lesay endaweni zethu la esihleli khona sizoba nesay.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibikiliva kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuni ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa ukuthi sokutshintshile lokho esakubalekelayo wasike eZimbabwe, hayi siyabuyela ngoba lapha emazweni lasesikhona hayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona yokuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathe siye ukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Yikho ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebe citizenship ngitsho ke emazweni lapha abakhona. So ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasoze beyekele ukuba izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebene-dual citizenship okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba benza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana labazukulu labunye bonke akuselahluphoke lapha sokuyukuthi khona sokuyisiba indawo yomuntu uyahampenduka.
Njengoba uhulumende elokhu esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolo kule diaspora vote?
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa, singakhayela amanye amazwe wonke aseAfrika ibavota abantu bengekho emazweni abo. La kanye khona eZimbabwe sibili abantu beMozambique nxa kulama elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona. Yikho ke hayi ayimphathi kahle le ndaba kodwa iqiniso yokuthi khona lo nyaka ama-elections akhona lawo hayi iqiniso sibila singeke sizitshela namanga sithi khona hayi sizayiwisa leyo ndaba size siyiphumelele. Ayikho i-diaspora vote isavela kudala siyikhalela siyicela sibanga usindo sisenzane konke kodwa hayi iZANU-P F yala sibili okwalo nyaka hayi asoze siyithole. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala nakudala besilokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke sizenelisayo thina esingekho ekhaya esingenelisi ukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke sizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregister labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetho ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe pha ababa banqobe kulolu khetho luzayo koke hayi idiaspora ukuthi lo nyaka singatshela namanga iqiniseke ukuthi khona hayi ayisoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lo tshintsho leyo yiyo imithetho okuzamelele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona idiaspora vote ivulekele
hayi siyabonga mnumzana Tamrai Gwegwerere esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye libele mpelasonto elithukela igama nguChris Gandhi.